umuntu bekwanisa ukuthi ahambe ebazalini bomntwana afike athi khona ebazalini hatshi yebo ngenze lokhu kodwa ngiyakwanisa ukuthi ngilobole abe sekhipha-ke imali zamalobolo ngesintu lesiyani indaba ibisiphelela khona khathesi vele akusela ngece njalo eyakwenzakala nxa vele uthintile umntwana ole-16 years vele uyangena nje ejele ngoba baya besithi vele umbambi iganyavu
kuyini okuzenziwa kuzabhalwa yini phansi kube ngumthetho
sokuvunyelwane ephalamenti umthetho ubulethwe nguminister owe-justice ebelethe umthetho owukhuluma ukuthi azame ukulungisa ukuthi okusemthethweni esilayo khathesi kufana nelalokhu esakuvumelana laphana sikhuluma sisenza i-constitution yikho-ke sihle sathatha ithuba lona lelo ukuthi hhayi vele kunendaba ehluphayo khathesi leyi ndaba yokuthi abantu bayakwanisa ukuthi bahambe edaleni bafike bathi khona hatshi yeye ubamba umntwana lowo une-12 ubamba umntwana lowo une-13 kodwa hhayi sesixoxisene sibili mina lo mntwana nabazali sesizwisisana ukuthi hayi angimbambanga iganyavu ngoba besivumeleni kwahle kwatshintshwa yikho sesimelele nje ukuthi umthethe lowo nto banalikwazi ukuthi umthethe ephalamenti kuhambe njani esikwenzile izolo yilokhu abathi khona yi-second reading engene kukhomithi sihambe kukhomithi savumelana ukuthi hhayi sesizatshintsha zona lezi zinto kade bengazifakanga emthethweni babe bezifaka sokuzabuyela njalo kuleyi committee ethiwa yi-parliamentary legal committee ikhomithi eyabikhangela ukuthi osokufakiwe khonokho kwangukhona kuhambelana yini lalokho kuku-constitution nxa lokhu kwenzakala uministri sezabuya-ke ayibale athi seyibalwa okwesithathu i-third reading susaba suzila ngokomthetho kutho ukuthi nxa lokhu singakwenza kusasa kutho ukuthi nxa umuntu angazama ukubamba umntwana iganyavu upresident sesayinile leyo act yangukhona uthithi yabusungena nje uhambele ejele
sizwa kuthiwa bakhona abayalileyo ukuthi iminyaka ye-consent kube yi-18 ngobani kakhulu
oyalileyo nguye uminister wangukhona uminister we-justice kodwa ngithi kuyabuzwa umuntu okuyabe hlezi kudalela ephalamenti ukuthi nampa abantu balethile indaba leyo yokuthi bafuna ukuthi umntwana sifake ku-18 years kwakhanya-ke abaningi bangukhona ilunga lezanu-P F babalileyo ukuthi indaba le ifakwe ku-18 sase sibona ukuthi hatshi kungcono khonokho ukuthi sivume kulokuthi sihlale sibe-12 kungcono sivume ukuthi siyifake ku-16 sizabe silokhe sithuthisa ukuthi ihambe ku-8
khona lona udubo lokubanjwa kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwe-16 lubhahe okunganani
lubhahe kakhulu njengobana belisizwa nje ukuthi indaba kade zigcwele emadaleni ngale yindaba zakhulokhu ukuthi abantwana bebebanjwa bebancane kulalokhu okukhanya kuvamile sibili ebantwini besidlisa ukuthi bayathanda nje ukuthi kwesinye isikhathi nxa bebona okungabantwana okuncane umuntu abesezithi nxa ngithande umntwana okumncane yena ingxese lihlegu azitshayisa ifuba ukuthi hhayi mina kutho ukuthi ngigqinile sibili ngiyindoda nxa ngingabonakala ngithatha umntwana omncane kodwa kukhanya njalo kuhlupha kwezinye iindawo ezinabantu abahamba esontweni lezi ezivumela ukuthi kube abantu umuntu ahlathi sengithatha yebo ngithuphe ngithethe umntwana lo kathi ngokungumntwana okulisalinje okuncane abe sesithi sengiumfazi wami siyakwazi ukuthi kuvamile sibili siyakwazi ukuthi kule nsonto zona lezo vele ezijayele ukuyenza leyo ndaba besingakwanisi ukuthi sisebenzise umthetho ukuthi siyengena ezisontweni lezifike sikhuluma ukuthi hhatshi kuba nje ngumthetho kodwa njengbana lokhu sokuzaba ngumthetho sokuzamelele nxa kuyikuthi umuntu ubonile ukuthi kule ndaba yenje uyahamba nje uyetshela amapholisa umuntu lo abanjwe ngoba kuyabe sokuphandle komthetho.